Abafuna ukuncintisa ekhethweni bemele idale lePhalamende leMathebeleland North bebehlanganele koBulawayo njalo bathi kungcono ukuhlangana koBulawayo ngoba imigwaqo lendlela zokuhamba eziqintini zeMath North zikhatshana lakhatshana. Ukomishina weZEC uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi bebekhangelele ukuthi idale lihlale eLupane kodwa ngenxa yokusweleka kwendawo kukhethwe iBulawayo. Ebuzwe ukuthi kuza kwenziwani ngabantu abazaqeda ebusuku, uNdlovu uthe iZEC izakhangela amaphepha azabe esengenile kusiyachaya ihola lika 4 ngemva kwalokho abasathathi amanye amaphepha.
Sizavumelana sonke ukuthi bezikhangelele ukuthi ihlalele lupani kodwa okunye okukhathazayo izindawo engathi mina ama-facilities okusebenzela mhlawumbe bakhangele ikoti elupane babona indawo encinyane njengokubona kuphithizela abantu bebaningi kangaka. Uyabona ukuthi iZEC ilandela umthetho. Umthetho uthi umsebenzi lo siwenza ngosuku olulodwa nje. Aluba kutshaya u-4 sokumele sivale kodwa amaphepha abo ephakathi laphana siyawasebenza. Asithi u-4 sitshayele sesima khona lapho siyabe sisitsho ukuthi asisayamukeli amaphepha amatsha kodwa lana angenileyo siyasebenza siwaqide.
UNkosikazi Ndlovu ubuzwe njalo ukuthi bazagcwalisa na isithembiso ngokunikeza abantu abaphumeleleyo i-voters roll wathi uthemba ukuthi iZEC izakwenza lokho.
iZEC lomlando ulandela i-constitution ukuthi inike abaphumeleleyo lapha i-voters roll. Ngikholwa ukuthi izakwenza lokho.
Umnumzana Abednego Bebe oyebandla le-MDCT uthi uhlelo lwe-nomination court luthatha isikhathi eside ekhalaza njalo ngokusweleka kwe-voters roll.
Okwanamhlanje esingakutsho ukuthi abantu njengobona kuyaphithizela abantu bagijima ngokuthi bafaka amaphepha abo njalo ungakhangela iprocess yangkhona eyenzakala laphana iyaphuza kakhulu. Kunjenje kufanele ukuthi ngabe amaphepha onke sengenile kodwa lokhu besathatha amaphepha besangenisa. Mbona nxa ngiyakhangela lesikhathi sokusetsha u-4 kufanele bavale kambona ukuthi bangaqeda ngo-4 ngokwakuqala lokho. Okwesibili ke silohlupho esiyo esikomplena ngayo longathi mina into esiyesikhala ngayo ukuthi bekufanele ukuthi i-voters roll ngayiphumile singakaze kube siye ku-nomination court siyibone sikhangele sibone ukuthi abantu bethu bakhona kasiyitholanga ke-voters roll. Kungasenani ngenxa yokuthi sisemjahweni njalo sisebenza la bantu esikwaziyo ukuthi bayaqilibezela sikukhangele sakubona ukuthi indlela zokuqilibezela leziyana. Sizamile ke imizamo yokuthi sidinge abantu abalama voter registration slips yibe sibasebenzisileyo ukuthi ke bangene ehlelweni lolu.
Unobhala jikelele webandla le-MRP umnumzana Akim Mhlanga usole uhlelo ethi luyaphuza. Usole njalo amakhansili abesephoqa abafuna ukuncintisa ukuthi baqale babhadale imithelo yekhansili bengakabhaliseli ukuncintisa.
Silapha e-West Commonage lapho abazamela idale lePhalamende abafaka khona amaphepha abo iku-nomination court. Kuhamba kahle kodwa bakhanya i-process yangkhona bayenza bephuza. Njengonobhala jikelele ngithole imbiko evela kuma-district offices lapho kulama-nomination court. Khanya i-council ibisifuna ukuthi abantu bebhadale ama-$50 umthelo we-council ama-candidate ethu esilawo. Kodwa sizamile ukukhulumisana lo provincial presiding officer ukuthi kubonakala ukuthi bayangena bayanominethwa ngoba le aso process yeZEC akukho kuma requirements eZEC. So hayi okwamanje asikezwa umunye umbiko omubi ngaphandle kwawo nalo.
Kusenjalo idale le-nomination court ye-council yakoBulawayo lihlalile njalo abantu abangaphezu kwamakhulu amahlanu bebebuthene e-council chambers belande ukuzofaka amaphepha abo. Isimanga yikuthi iBulawayo ilama ward angamachumi amabili lesichiyagalolunye 29 kuphela. Isikhathi sokuvalwa kwedale le-nomination court sifike iZEC ilokhu ingakaqedi ukuhlola amaphepha abafuna ukuncintisa ekhethweni njalo ibikwa izaqhubeka isebenza kuze kube phakathi kobusuku. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.